Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende ebandlaleli kumele akhalale asuke kuleli dale liya liqonga.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babe kwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho.
Kambe kuyini okungaba kubangela ukuthi bandla le-CCC lindlodlobale kungela budlwangudlwangu?
Kumele kube lo nguye okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe don't mean ukuthi ama vice president ebe yi two, just one straight vice president. That is what is known in Zimbabwe.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV AIDS emaphandleni.
Uyathola umuntu ongumama esesimeni esinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende i-health yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona, yikho lapha aphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labalandeli bebandla le-CCC abathi amalunga edale lephalamende awebandla leli kumele akhalale asuke kuleli dale liyaliqonga. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwamalunga aleli bandla awedale lephalamende, Senate lakumakhansili abedlula ikhulu ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Wayengunobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Charlton Wende wethule ucwaningo ebuza ukuthi kwenziweni. Iningi lithe kumele amalunga aleli bandla asuke edale lephalamende. Abanye bathi bacunulwe ukuthi le mithethwandaba ayincedi lapho amalunga aleli bandla efuna uncedo. Kodwa owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowe-CCC uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akusilo cebo elilungileyo elokuthi amalunga asuke edale.
Bakithi okuqakathekileyo ukuthi si abalaleli kumbe ama supporters kumbe amalunga ama political parties babe kwazi ukuthi ipolitics ayisiyo yokukhalala. Ipolitics ayisiyo yokukhalala ngoba singena ku politics sifuna utshintsho. Nxa ungakhalala awungeke uyilethe inguquko. Nxa ungaba lenhliziyo encane awungake uwine ku politics. Nxa ungaba lenhliziyo yokuzwela awungake uwine ku politics. Njalo futhi izanwe siyilande sivele sikwazi ukuthi bayenza yonke into engenza ukuthi bahlale bekukhulumende. So ngaleso sizathu nxa kube lokukhona okuphambanisekileyo ku opposition party kufanele ukuthi abantu bahlale phansi babone ukuthi izigwenxa zingapi bazicorrect. Kodwa bangaze bayihlule ukuthi bazicorrect izigwenxa zabo bakhanye sebezondelana, sebekhalala, sebechayana, sebethethisana. Labana esilwesana labo asifuna baphume embusweni abezana bazabe behleka besithi etshwa yikho kade sivele sikulindele. Kuqakathekile ukuthi abantu bengakaze bakhulume elokukhalala, bengakaze bathi asichiye nini. Kufanele wazi ukuthi nxa usithi sengichiya lapha ozakwenza okuza akwenza ukuthi izanu iphume embusweni kuyini ngoba ukhalele bebe. So kuqakathekile ukuthi sizinuke amakhwapa. Okokugcina kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nxa usiye eParliament usiyamela abantu, kumela abantu abakuvoteleyo ba-expect ukuthi bezwe ilizwi lakho lizwakala eParliament. Hayi ukuthi khona ukuthi nxa usiye eParliament ukuthi hayi ngoba sokukhona okwenzakeleyo sesikhalala thina. Kutsho ukuthi ngezinye indlela ungavele wenze khona okuizanu yahle ibone ukuthi lawa ngamagwala akhalalayo bazaphinda futhi ngo-2028 khalale ikhalale futhi baphinde futhi ngo 2031 ikhalale futhi kuzaphela phela labo abakhalalayo bagcine besithi ah kungcono siyijoyine belizani ngabona ngomnye umbono ungabona ukhalalela izani kuyabe kufanana lokuthi uyivotele so kuyingozi ukuthi abantu bathi bona bazakhalala abantu kabangakhalali kabalwise njengalokho abavele bakuqalisa besazi ukuthi izani iphathi enjani
kodwa abale ngqondo nale bathi bona akuncedi ukuthi baphathise ibandla lezani PF ngokuya edale ngoba babona ngani ukuya edale kwamalunga awe-CCC kufana lokuphathisa ibandla lezani PF uthini wena ngalokho
ngabe sithi bona akuncedi okuncedayo yikuphi phela ungathi lokho kakuncedi kufanele ukuthi hayi lokho kakuncedi kasizameni lokho ngokuqala lokho okwesibili nxa usithi wena hayi asifuni ukuphathisa amalunga ezanu kabenza abakufunayo but sithe siya kuma election ngo 2023 sathola ama seats angu 73 wona lawo siwathulileyo angapha kansi kwenano elidingakalayo ukuthi ku izanu ingabi le simple majority so sivele sahamba sibalutshwana so ngokufananayo mina kangiboni ukuthi kona abantu bangathi kakuncede kuvele kungancedi in the first place yindaba sikwenza lapha phela sesempini and impilo engi ukuthi sikhiphe izanu embusweni nxa singahamba sizonda sikhalala mbona ngani akusoze kusincede thina wangkhona so ngezinye indlela ke nxa usithi kakuncede kuthi ukuthi wena uncedisa izani ukuthi kweyabo isayidi kube kuhle kufanele silwe kufanele sizimisele kufanele sazi ukuthi izani sivele sayiqala sivele sisazi ukuthi yiphathi enjani
lo ke ngomnumzana Bednico Bebe owake wamela isigaba senkayi edale lephalamende engowebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edale okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu sokudale umbuzo othi kambe ibandla leli alilabo ukhokheli obuqotho na phansi kohlelo olwasungulwa umkhokheli waleli bandla olokusebenza nsitha ukuthiwa i-strategic ambiguity ngesilungu akulabo ukhokheli obazakalayo ngoba esithi lokhu kuvimba ukungena kwempehla ebandleni Kodwa abanye bathi lokhu yikho osekudale ingxabangxoza ebangelwe ngumnumzana Chabangu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla njalo ohlaziya ezombusazwe.
Yeah, ukukhona lapho okuqhakathekileyo sokutholayo phansi ezakhamizini kumbe ebantwini nje. Bathi bona abantu sebekhathele. Ngenxa yokuthi bangawina kuyafanana lokuthi babawinanga konke khona lokho kuwe phule imimoya yabantu spirit sabantu political kodwa bakhombela kakhulu umkhokheli wabo ukuze ebe umkhokheli ohlangana labantu ama decision esuke ebantwini blaming kakhulu i constitution eyaqalela ukuhanjiswa e parliament ikhanjiswa ngulo abamthi kaso wabo uChabangu bona bathi sebehambisa iconstitution basebe ku defensive side so ngalokho ke ngibona ngazani democracy esayilwelayo thina abanye le i democracy engaphambi kwe democracy yedlulisa amalawulo ukuthi umuntu engasiyo wokomkandla umbe ngaso konxube evuke chayi umthetho isicathulo egumeni ethi mina imizibulo lalapha kuyincwala kodwa abantu bathi bona hayi sebekhathele lokho sebedinga ukuthi bethole inkokheli ezizwayo ibadla sibile liqondileyo ngabona lokho kuzaba into ezahlukuluza kakhulu ku triple c
manje ngokubona kwakho ibandla le triple c kumele lenzeni ukuze lingabi lodubo olufanayo
esilungwini bathi bona once beaten twice shy kodwa ke abafundanga kakhulu laba bantu bafundile esikolo kodwa ke politically basilelele ngoba nomonzoro wabaqedela bonke abantu wazowathatha le mali yeparliament yelengalangitshola umuntu eParliament uMonzora wathatha nama office babaleka bawachiya ama office bethathelwa umuntu nje oyethu uMonzora khathesi lo la ubona umgogodla okhona lapha ukuthi nantwana uthuli nje vele ligceke wangena uChabangu uChabangu khathesi uzabathathela yona iphathi ngokwayo ephinde thathe wonke amasitsilana oyabe lokho esenza ama recall ethi umuntu lo kaseyo lilunga lethu eliyama recall lo muntu lo kaseyo lilunga lethu kungela le hearing disciplinary hearing ubephonga ukukhupha nje abantu so ngendlela yokuthi uChamisa wazenza yena umuntu ongu receptionist wazenza yena usecretary wazenza uorganizer wazenza utreasury wazenza upresident wazenza uvice president umuntu oyi-1 ama candidates wazikhethela abantu bakhe labantu bona labi committee yona le inyanga ayibona eyayithiwa khona ihambisi iyabuza ezakhamizini political uyabuza umuntu ezakhamizini lina umuntu wena lilaye lingakwazi ukuthi khona uyisimabani so ukuze lokhu kungaphindi kwenzakale ku-CCC kumbe any other political party in the country ibandla kuthiwa libandla engasiyo movement liyana kuthiwa khona it's an independent movement kumele kube lo nguyo okhokhelayo labasekeli bakhe kumbe nxa sithi abasekeli bakhe I don't mean ukuthi ama vice president ebe yi-2 just one straight vice president kubuye usecretary general so kubuye chairman kusehla kusiya khona ngale kusiya phansi lobo organizing secretary that is what is known in Zimbabwe lokho uthiwa khona kulama cluster ukuthi khona laba ngosecretary balokhu laba akusebenzi lutho eZimbabwe
Lo-ke ngumnumzana Max Mgandla ohlaziya ezombusazwe njalo walwa impi yenkululeko. Ingcwethi kwezempila kahle zikhala ngokuqonga kwenani labesifazane abatholakala belegciwane lengculaza ele-HIV emaphandleni. Imbangela yalokhu zithi ikusilela kwemfundiso yamalungelo kwezocansi ubumpofu kanye lokuncindezelwa kwabesifazana nje ikakhulu kulabo abangawaqondisisi amalungelo abo labaphila ngokuthengisa ucansi uNokuthaba Dlamini usethulela loludaba kabanzi eseVictoria Falls
Abogatsha lwezempila kahle bathi kunani labantu abazenkulungwane eziphezulu kwezilichumi lasekhombisa 17,300 abahlolwa batholakala belegciwane lengculaza ngomnyaka ophelileyo abazenkulungwane ezilichumi 10,000 babo ngabesifazane abasakhulayo ekhuluma embuthanweni oWorld AIDS Day ngeviki edluleyo umkamangameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa uveze ukukhathazeka kakhulu ngalimpumela ethi abesifazane isikhathi esiningi bancane ndezelwa ngabesilisa phansi komkhuba omubi oqhubeka usidla ubhedu wokuhlukunyezwa kwabo ezimulini owe gender based violence
We don't like that anymore you cannot do that and you don't want to use protection as well
liqhubeka liletha lesisilo emakhaya ngakho omama balamuhla bathi kwanele njalo phezulu kwalokho alifuni kuvikela lithi sisinde kanjani sikhusele kanjani usapho Ngoba lesisilo siyabulala.
Unkosikazi sithandekile emlawuzi okumsebenzi yemfundiso yokuvimba ukuthelelwana lula kwegcikwane le-HIV esabelweni seMathebeleland North ekunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV. Uthi lokhu kubangelwa yibufitshane bengalo kwabesifazane kanye lokungazi amalungelo abo mayelana ngezocansi.
Babehlukunyezwa ngendlela yokuthi akala ndlela yokuzikhethela kumba khulume ngama-rights akhe. Nalalokho akufunayo uyathola umuntu ongumama esesimene sinzima okokuthi akakwanisi ukuthi azimele yena adefende ihealth yakhe kumbe anegotiate for safer practices ngenxa yokuthi yikho lapha athembele khona yikho lapha aphila khona yikho lapha aphiwa khona imali
ukwehlisa lokhu njengenhlanganiso bathi sebesungule inhlelo zokufundisa abesifazane ngamalungelo abo kanye labangakwenza ukuzivikela kulomkhuhlane
esizama ukukwenza ukuthi sincediswe omama kakhulu ngokubafundisa ngendlela lapho abangazimela khona even umuntu noma ekurelationship ukuthi uthola umkakhe engafuni ukuthi asebenze siyazama ukuthi sibafundise kumbe sibalinke labantu abangabancedisa ukuthi benze inhlelo abangazenza behlezi ngekhaya benze imisebenzi yezandla ethiyathiyene
phezu kwalokho umqondisi wohlangothi lwe-National AIDS Council esabelweni lesi umnumzana Dingane Ncube uthi uhlangothi lwakhe lulenhlelo zokunquma elizweni lonke befundisa abantu ngegcikwane leli kanye lokuhlola igazi ezigabeni ezinzima ukufinyelela
from there sebengathola ukwelatshwa for HIV ukuthi bengene ku ART program ku ART or bethole izixwayiso zokuthi bengaziphilisa njani bengabanjwa ligcikwane leHIV.
Ngokusho kwenhlanganiso yezempila kahle kaZulu emazweni womhlaba eUnited Nations International Children's Emergency Fund eZimbabwe lilezizalwane ezedlula isigidi esisodwa 1.3 million eziphila leHIV iningi labo kungabesifazane. Bathi kusasilela njalo ukuthi omama abazitheleyo bavikelwe njalo labesilisa labo bakhuthazwe ukuhlola igazi ngoba abalegcikwane behamba belisabalalisa ngokungena emacansini labesifazane abasakhulayo bengelandlela zokuzivikela. Kunje inhlanganiso yezwekazi leAfrica e-International Conference on AIDS and STIs ikhasa iqhuba umhlangano esigodlweni seHarare kucutshungulwa indlela amazwe la angehlisa ngayo inkinga zokuthelelwana kwaleli gcikwane lengculaza ingulamakhwa kanye lofuba. Besithi iningi labantu kuzwekazi leli lizithola ligula okunye loba okubili kwalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi kulomlisa uthi noTenda Masimba obesemthethwa ndaba eHarare kulandela ukucilibezela akwenza umunye undoda othiwa nguMakubise athi okuthiwa wamthengisele wathi athengise indlu yakhe ukuze athole isabelo kunkampani yakhe emba imigodi kodwa kungamanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibonani. Lami ngibe mfitshane. Abantu bezanu PF abasaba amahlazo, abasaba amanyala. Bawenza amanyala lamahloni, lamahloni abalawo, abadeli ngokuhlakazilizwe. Yini abathi yenziwa umnyanga wakho ejajulelwa ngabantu, mbani obhotela umnyanga wakho ebezifaka nje lezekhi yakhe? Abalamahloni, abomarabhi labangikhona laba, hayi khona. Mbani ongavotela undofa intwana umnanga wakho? Umnanga wakho phela ngundofa kahle kahle. Ayifiki endlebeni zakhe, mabembulala bembulala, kodwa vele abasikulimaza aba bantu doti zabantu. iZANU-PF igcwele igazi, izandla zayo zingcolile, ilizwe lifile, liyafake yaphambili ngathi i-America ngayala lokuthi amadola esetshenziswe lapho. Ivele ibalimaze kakhulu kulaqala umnanga wakho lapho. Akula ZANU-PF winde kobulawa, iZANU-PF ihijekile yazifaka yona ngemgulukudu yabo le. Konke lo tshaba ngwangikhona lolobusobutshekileyo ngathi iplastic etshileyo.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, ninjani, Studio 7, hayi siyaphila, siyaphila. Awu, hey, indaba ezibuhlungu lezi esizizwayo, lezi esingasazi ukuthi ezihamba njani. Kata ama-triple siyasemangaka, asemabili lakhona, sokunekachaba, unekachamisa. Awu, sahlupheke eZimbabwe, awu, kodwa nkosi yami. Bona abanikazi be-triple C ochamisa bathini uma sebeyithathelwa ngushabangu, sokumele batshintshe igama njengaku-MDC. Awu, kubuhlungu lokho. Siyabonga.
Ye, salibonani, salibonani, Studio 7. Ukhuluma ngu-Selton Dube. Ye, ngikhuluma lami ngilapho eMzantsi Afrika. Into nje ebesikhala ngayo kakhulu nje ukuthi nje njengoba singabantwana bezimbabwe nje sihlele silapha egoli le msebenzi yakho ninzima. Into ebesiyikhalela ikakhulu ukuthi nje kulungisile izwe lakithi lapho sikwazi ukuthi siyophila singakithi, singabe silokhu sihlukumezeka lapho ezweni abanye abantu. So ngathi kuyasihlupha kakhulu konke lokhu. Into ebesiyifisa nje ukuthi sifisela konke konke ukuthi lizwe langabi lathi sikwazi ukuyophila sikile, hhayi silokhu sikhiza ngamaforeni, amaforeni angapha sele yabona kuyathutha kolosa. So hhayi isicelo ukuthi amaprezidenti angabe ngakithi kekwazi ukuthi kulungise phela yonke into ihambe kahle, hhayi ukuthi kuloke izakanje kumankagwa into zawuthileni. So sometimes ngisuka ukusikahlele kakhulu thina ngapha ngoba hhayi nomsebenzi asiyitholi. Ngiyabonga.
Salibona basazwa so sakazwethu. Asazwe isithuthu sasebenza libingelela. Noma odethi njengabalo kodwa azazivala siphele imoya. Dilathi siphawula khona okunje noma ngeke uzokuvala. Hhayi, sebebezekile ngezifiso zabo inakala nomntanabo uzenzeko. Sengezoshabanga lo. Kodwa into afanele beyazi beyiqonde futhi ukuthi noma bethi bathethela abakubulawayo ayikho into abayibusayo lapha. Ayikho nje into abayithethe lapha. Kufana ukuthi ade begijima boda angithi. Phela ma usengezo lo nakaba abantu bani. Kade angathi ugejima wethu ukuthi uwine kubani. Uyabuyine kubani ugijima uyiwani. So hayi, thina vela siphele imoya singamasisi kajame. Vela siphele imoya. Okusala ayibulawa phela so okusala abadliwe. Ukuthi besebenzisa amajaji lani lezi nkantolo bethi ngezabo. Akusebenzi nix. Kusala bebeyazi ukuthi thina phambili. Lesis ekachamisa kodwa kulenye ikude ikasengezwa jabanga lokhu mbokwangapha ngasemazandi kumbangapha asiyazi kwazi lokho asiyazi phela.
Ngicela limbaleli i-audio yami abantu bezwe amazwi engiwathi. Umakhelwane angaba umfazi wakho kusasa umtshela into enye kusasa umtshela into enye kusasa ndisehlukana umbonisa into enisehlukana umbonisa into enisehlukana ufanele ukhiphe ibhaji ugoqe ihembe lichayane kuphele. Ngemva kokutshana zabona lisezwa izanu ayisafuni ukukhuluma, izanu sifuna ukulwa because sokuzanye ukukhuluma okweminyaka emingaki. Onkomo bazama ukukhuluma bahambile nami, omokhe ngitshankire bazama ukuthi bakhulumisane bahambile nami, nochamisa uyahamba futhi nami. Lokhu kuthiwa asikhulumisaneni iZimbabwe lokhu ibolile. Bakithi ngicela ukuthi siphaphame isihloko zami, liphaphame ukuthi akusafuni ukukhulumisa ukuthi asikhulumisaneni lokho. Lokhu sokufuna ukudinga enye indlela. Khatheso sengozi chabani labo sebethethe i-NDC already sebeyidingile sikibo. Awu bakithi sincedisani bani. Nkulunkulu kasincedise amaZimbabwe siphile nathi emhlabeni njengabanye. Ngiyabonga.
Kusebenza ngoba la makhotho akhona wonke High Court wathi wathi i-judiciary yakhona JSC vele Supreme Court kwathunjwa konke vele kuyacaca sobala kuyacaca. That's why kwesinye isikhathi uChamisa bengafuni ukuthi ashonela ngeke into zamakhotho lezi ngoba uyazibona ukuthi there is a favor eZimbabwe avula yini. Sesikhuluma iqiniso elokuthi ngakuthiwa uNkulunkulu uyavila emhlabeni ngawo uyatsho ukuthi akula khothi ngendlela zokuthi bona bazibona ngathi abafunile kumbe bazibona ngathi umthetho bayawazi. Ngiyabona kodwa kuyakhohlwa ukuthi umuntu uzama ukufisa ilungelo labantu into ezifuna bona balandela umuntu obusayo ukuthi ubatshayele umthetho. What is that? What is the use of that? Alilaqiniso alikazi silibone nabantu bamakhothi noma High Court wakho leyo. You always favor umuntu enivisa izithetho ngomuntu wepolitiki owepharty akafani nesigebenga umuntu othi uhambe wamotsha emotsha mbe ekhuphumphe umuntu mbe esenza yabo. Lina lehluleka ukuthi bangaka abantu ababuleyo lapha waye lingakhulumi ku-ground kodwa lokho lifavor lifeva iZANU-P F libulala i-CCC lifeva iZANU-P F lehlule ukuthi likhume ku-ground and bonala abantu abasezikhundleni kwabo ngabantu elibaziyo mhlophe ukuthi yibo ababulala abantu yoku-ground but liyafeli ukuthi libafese lithi ngalisemthethweni lapho asihamba ngomthetho asihambe ngokuthi uyavusa liyabesaba kodwa uNkulunkulu ngingaze lizithatha izigidigidi zemali lezo kusemhlabeni la semhlabeni yebo lizazitshela abantu wabo kodwa la kusemhlabeni kuyophela.
Studio 7 bantu be-CCC yekelanini ukube lokhu lisiya emakhothi lisiyaphikisana labosengezo chabango ngoba into eyenziwa ngusengezo chabango uyenza ekwazi ukuthi khona ule backup yekhothi lezano. Ayikho into elizayiwina ekhodi angazi ukuthi alikunazeleli yini ngoba useseyi-MDC futhi kwayenzakala into efanayo lalingawini lutho ekhodi ngoba omonzora labo babevele besebenza lekhodi. Okwamanje mina angazi ukuthi ekhodi liyafunani ngoba kuyacaca nje ukuthi khona enkantolo zi-captured akulanto elizayiwina lina. Into nje lingayenza ngabe ngiyini ngabe nje lonke kakhulukazi uma kuyikuthi uChamisa uyenelisa ukuthi ibandla lakhe uyakwazi ukulikontrola lonke nje ngabe liyaphuma eParliamente liyekela ukugijima lisiyagibela izimoto ezintsha liphume lonke eParliamente lingabi khona eParliamente liqeda lapho liphume elizweni liyecabanga katsha ngicabanga ukuthi yikho kungalincedisa ngoba lokhu ukuthi lina lithi lizabe ligijima lezinkantolo lithi khona amavoti ngicabanga ukuthi abantu baseZimbabwe ngabe ukuvota bagcina kuwona lo mnyaka bengaphindi futhi bevote ngoba ukuvota akulethi lutho akulethi inguquko umuntu engawina iyabuya futhi izano lakotshaba ngubemxotshe ngalokho nje ngicabanga ukuthi ngabe lonke liyaphuma eParliamente ngoba lingabheka umbuso esibhekane lawo lapho yilobi zokuthiwa yijunta yiwo umbuso esibhekane lawo lo oyendaweni zakobo-Iraq le zakobo-Iran yiwo umbuso esibhekane lawo kuthiwa yijunta kumba abantu abakunazelelini khonokho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki kumbe ukukhuluma okungayisikho esingakufaka emoyeni. Siyabonga. Kwezemelika, abebandla lama-Republicans baqhubeka besithi indodana kamongameli Joe Biden uHunter kumele acutshungulwe lanxa esetholakale elamacala ambalwa. UBiden utholakale elamacala aphathelane lokungabhadali imithelo ye-tax ayithoba munwe munye ngempela sonto. Ulamanye njalo amacala awetheswayo agoqela elokuthenga umbhobho yena esazakala ukuthi usebenzisa izidakamizwa. Abebandla lama-Republicans badinga indlela abangabambanisa ngawo amacala ka-Hunter Biden lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Yena uHunter sibili waphambanisa wonke ama-drugs lanayo ayewayenza, you know, lama ebonakale laba elamankazana besenzana emaweteleni bezikholisela enqunu njani njani, hayi lokhana akuzange ku, that didn't have a good look. Kodwa siyazi ukuthi abantu bama-drugs abantu vele i-America vele uyazi ukuthi ama-drugs ngomunye umkhuhlane wayo. UClinton nangeyana umfowabo vele ama-drugs ngapha afana le-AIDS kithi akula family engathintwanga ngawo. So lokhu okuka-Hunter umfana kumbe wayethunyweni kumbe wayesenzani sizabona ukuba kuyagcina sekwenzakaleni futhi ngama-charges la matsha. Kodwa ama-charges lawa hhayi lokho ekuyiwona lawana lokho kuyinto yinye bazama ukuthi bethole lapho kungani ama-Republican afuna ukuthola into into engani i-strong lapha abazambopha ayivalelwa khona njengoba no-Trump laye bemgijimisa bona bona vele bafuna uBiden ayikhona umntwana sebesithi sebefuna ukuthi besebenzise umntwana kodwa yena la uTrump abantu bakhe number kuma-business wakhe kuma-signature bagcwele.
Manje nxa ukhangele wena ubona ngani kuyimfanelo na ukuthi uJoe Biden njengomongameli etheswe amacala endodana yakhe uHunter esibona kuzama ukwenziwa ngama-Republican ukubona njani?
Ukumethe sicala bengazama kodwa icala kasilo lakhe icala ngelomntanakhe. Remember ukuthi ama-9 charges lawa ngamacha yilana ama-charges which they had reached a plea agreement kodwa abantu baka-Trump bayala bathi bona hayi indaba bemfeva. Even labo Republican prosecutor batsho ukuthi hayi lokhu ngokwizinto kwe-plea agreement. Mina mboni ingani ama-charges lawa bafaka khathesi amboni ukuthi aza kuya ngaphi. UBiden engaze wine baza kubisela khona kana ukuthi hayi lapha kwaba le plea agreement. Even la you special prosecutor nalwa uza the same charge le sebesiye court i sentence ama guidelines akhona there still ikhona kana okwaqala ukuthi apiwe i plea agreement. So no, these charges are not new. Ikuthi labana ba complaina kakhulu besithi ngenxa ukuthi umntaka president bamfeva basebenzi ngenxa ukuthi uTrump enabantu bakhe angithi ngale New York ukuthi aba defaulta uLetitia James ubathwale senzima. So uHunter la kade bemfaka i pressure kade befuna ukuthi bethi imali ayezithola ngapi bayizinikuyise kodwa khona kungasileyo qiniso. Sebembizile uKhomalwana uhead we-investigation ku-Congress. Hhayi, usebabizile bafika bamyangisa khona ngale befike bethi hhayi lokho kutshoyo kayisiko kaningi nothi kawani. So noyicala likaHunter kuzakuya ngokuthi uyise uyawina yini. Mina ngibona ingani icala leli abamethesa lona benzela khona ukuthi nginqathe amaRepublican aseba ngumsindo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gandhi.